Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mbimbitho 2022 ku Praxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo isithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapha elizweni esingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu loludlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamiso esezindlweni ludlakela loluphakathi kwe-Russia
eleZimbabwe eselibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine.
Kuyinto esiphilisa abantu engingathi siphilisa sisevalele ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi loba usebenza amalanga amangaki kuyini okuzakwenzakala kuwe uyabonga izinto zemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhona pho kawazi kumbe baza kulanda behlangana nawe endleleni. Kubuye ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalungi babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwana.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula uxoshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele-South Africa. Kwezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. LeZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele-Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele-Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
LeZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezengqoloyi ngenyanga, ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili, 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqoloyi efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze ngumkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association uMnumzana Tafatswa Msarara.
The global wheat supply position largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because their insurance companies have now declared the war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. UMsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ukulungisa udubo lwesinkwa.
That's of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread in the other related wheat type of foods. worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa lokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukuguqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela, kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine, ngoba lapha elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima, okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa isiya phezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo, amafutha ezimota lawa asetshenziswayo, besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke, kodwa ngenxa yeziphazamisi sezinziwe yikuludlakela lolu phakathi kweRussia leUkraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzitholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Khare sesiphambanisekile ngenxa yempi eseUkraine leRussia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kweleRussia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lembali umvukela wabantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje xa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula wokuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenzela kwele South Africa. Kunje basanda kuthwalisa nzima abasebenza emzini weBenoni lezinye indawo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abadabuka eZimbabwe ababhekane lo mkhankaso lo izolo eBenoni bathi kuyabakhahlameza kakhulu ukubona abanye babo bexotshwa emsebenzini. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ohlala eBenoni uthi kwephula inhliziyo okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Kuyinto esiphilisa abantu engathi siphilisa sisevalweni, ngoba usakwazi okwenzakalayo ukuthi noba usebenza usebenza amalanga amangaki, kuyini okuzakwenzakala kuwe, uyabongazi even usemsebenzini ukuthi engxenye baza kulanda ukhonapho kawazi, kumbe baza kulanda behlangana lawe endleleni. Kubuye-ke abanye lapho esiyabe sisebenza khona nje babe besazi ukuthi especially nxa usebenza endaweni engamalokishi, babe besazi ukuthi umuntu lowo ngwanga. So-ke impilo yakhona ibuhlungu kakhulu, inzima, ibuhlungu. Uyabona thina esibone impi yenkululeko sazobona umbhuqazwe i-genocide yeZimbabwe, into ezinjengalezi ziya-ke ziyethunuka imicabango enjeyana.
Unkosazana Victor Matutu okhokela inhlanganiso yezim imbokodo laye uthi kuyabethusa okwenziwa ngabaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula.
Into ebuhlungu i-Operation Dudula yikuthi sidudulwa emsebenzini. Sidudulwa emsebenzini kunjalo ma usungasasebenzi uzohlala ngaphi? Lapho hlala khona ubhadale ngani intela yokuhlala lapho hlala khona? Ukudla okuthenge ngani? Abantwana ubafundise ngani? Baphiliswe ngani? Lekhaya lapha abesithumela khona uzathumela kanjani ungasasebenzi? Injongo yokuqala esilethe lapha sizizalwane ezeZimbabwe kakhulu sizosebenza lapha eMzantsi Afrika ngumsebenzi wokuthi sithole imali. Kodwa nxa sesidudulwa emsebenzini ayisekho enye indlela esingakwazi ukuthi siphile ngayo uma singasasebenzi. Ngicabanga ukuthi ngokubona kwami u-Operation Dudula uhlukile kakhulu kune-xenophobia, ngoba ku-xenophobia besitshalwa sivuke siye emsebenzini sikwazi ukuthi sikhokhe intela sithenge ukudla, kodwa kwamanje akutshaywa, kodwa siyavinjwa ukuthi singasebenzi lapha, siyavinjwa ukuthi singayenza amabhizinisi anjengokuthengisa khona lapha. So kuzaba nzima ukuphila mase kubheka ngelihlo elinye, kuzaba nzima ukuphila singasebenzi, kuzaba nzima ukuphila singalazi indlela zokuthi sithole imali, ngoba sidudulwa kulezo ndawo esithola ke izimali. So Operation Dudula usezosishaya kakhulu.
Wakhethwa umndeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi, ubonelani lobhengu lakhumalo uthi kuyamkhathaza kakhulu okwenzakala kule South Africa. Isikhulumeli zakhe umnumzana Bonman Khumalo uthi sebethule nzima abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa.
Uhlelo lwedudula luyayihlupha kakhulu inkosi, njalo iyaxhumana nalabo abantu abaphetheyo la eSouth Africa ukuthi indaba le ikube le nto eyenziwayo nguhulumende, ngoba akufanelekanga ukuthi uhulumende avumele izakhamizi zilwe zodwa, ngoba ekugcineni uzabuthi izidumbu ongasonto enhle kakho umuntu ohlosa ukwenza ububi. Kodwa uma uhulumende eyivumela leyo nto iqhubeke, inkosi akuyiphathi kahle. Inkosi ixhumana kodwa nabakhokheli bezomdabu ukuthi into lilungisiswe ngabakhokheli bezomdabu, ngoba abantu bepolitiki bavama ukuthi bangathembeki. Okumanje nje into esengqondweni zabo yivoti.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula abathi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezethula izindaba kwelemelika zibika ukubana ele Russia selicele ele China uncedo kwezebutho nakwezomnotho ngemva kokuhlasela kwalo ele Ukraine. Umphathi ntambo wobudlelwane bele China lamanye amazwe omhlaba ulandule kodwa lombiko esithi ungamanga aluhlaza afafazwa ngabezindaba laba ezinkundleni zokukhulumisana. Kunjalo nje kulomhlangano obikwa uqoqwe ukwenziwa phakathi kweziphathamandla zakwelimelika nezeChina eRome namhlanje. Ele Iran lithi yilo elihlasele ngezikhali zamamisile ezitshaye indawo eziseduzane lesigodlo someli welimelika kwele Iraq ngesonto edolobheni le Erbil. Lisithi lokhu likwenze liphindisela ukuhlasela okwenze ele Israel kwele Syria, lapho kubulewe khona amalunga ebutho lalo amabili ele Revolutionary Guard. Amapolisa edolobheni le New York kwele Melika abikwa elokhu esadinga undoda ohamba ehlasela abantu abangelanisi ukuhlala. Emanhattan ikakhulu abesilisa, amapolisa anakanela ukuthi indoda nguye odubule wabulala umuntu ohlala ezidaladeni walimaza umunye njalo ngempelasonto. Umdlali womdlalo wemelika owefootball odume ngokukhokhela iqembu lakhe lama-Buccaneers umncintiswano owe-Super Bowl okwesikhathi eside uTommy Bryant ubeke ngesonto ukubana usephindela enkundleni ukuyadlala ngemva kokuba eke wabika ekuqaliseni kwalomnyaka ukuthi usesiya kumhlalaphansi. UZulu waseMosambiki ubikwa lokhu elwisana lokulungisisa umonakalo odalwe yingozi yesavunguzane se-cyclone Gonde esitshaye ngenyakatho yelizwe ngempelasonto. Le ngozi ibikwa ibulele abantu abalishumi nambili yadiliza imizi edlula inkulungwane ezintathu 3,000. Amakholwa akwele Ethiopia esiKristu angcwabe umkhokheli wenkonzo enkulu kulelo lizwe e-Ethiopian Orthodox Church u-Abuni Mekorius okubhe ekuqaliseni kwayenale inyanga kambimbitho. UMekorius wakhokhela leli bandla
lezokholo kusukela ngonyaka 1988 kusiya ku-1991. Wabanjwa ngamandla okubaleka kulelo lizwe esiyaphephela kwamanye amazwe okweminyaka phose engamashumi amathathu, 27 years. Wazophindela elizweni ngomnyaka ka-2018. Umfanekiso owevidiyo otshengisa umuntu onjengentatheli zindaba yakwele France u-Oliver Tuboy ubikwa ubonakala ezinkundleni zokuxhumana ezivule njeni. UDuBois uselomnyaka wonke engabonakali ngemva kokuthunjwa ngabeqembu labesijihadist kwele Mali. Live talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by elections olwenziwa mhla ka 26 ngayona le inyanga kaMbimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Sikhuluma nje ingcitshi kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa aguqela ukumiswa kokusebenza kwamaphemithi ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Lo mthetho ohlose njalo ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile nokuchwaswa kwabo ngokuzwe. Kulakho kumimithekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zakwamanye amazwe esezibhekanile ukubuyela ekhaya lapho ezabaleka khona. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili nanhlanu, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kwele South Africa kanye lokubenqabela ukwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakuchka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle ukuthi ukuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zonke ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhale ukuthi balungise amaphepha abo njengabene kwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngapi? Ngoba sobuye kwathola lento izogcinelwa ama South Africans.
Yasine sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesi Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele izibonelo yemkhuhlane engqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlale South Africa singazazi ukuthi simephi ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe lento engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakuchka ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo Wehlisa iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele Rentals emdlalweni wangesonto. IHighlanders inqobe 4-0 kulomdlalo. Leli qembu lahle lathatha imihlomelo yonke yomithathu. Kube ngowokuqala ukubana iqembu leBhoso lithole yomithathu imihlomelo selokhu laqalayo imidlalo yePremier Soccer League yalonyaka. Ngaphambilini kwempela sonto, uMpofu uke waba sebunzimeni esolwa ngabasekeli beBhoso ngoba iqembu lakhe lingaqalanga kuhle emidlalweni yalo yonke lokhu elumnyaka webhola waqalayo. IHighlanders yenelise ukuthola imiklomelo emihlanu emidlalweni yalo eyisithupha eseliyidlalele lonyaka. Ukunqoba kwayo ngesonto kuncede ekuthini likhuphuke engalaneni yemiklomelo e-PSL yaya esikhundleni sokulishumi lanye, 11th position. Esiqongweni sengalane yemiklomelo sokuleqembu eleManica Diamonds elibuyele kuleso sikhundla ngemva kokunqoba iqembu eletriangle nge-2-1. Iqembu elikade selikhokhela kule ingalane eleChicken Inn selehlile ngemva kokuba nguchikilo bhanqale leHarare City 0-0 ngempelasonto. Kunjalo nje abake badlalela iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu labake baqeqesha leli qembu bathi iZimbabwe kumele yamukele isijeziso esayetheswa yinhlanganiso ephethe yezenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA isola ukungenela kukahulumende emidlalweni yenguqu. Lokho kulandela kumiswa umsebenzi womnyaka ophelileyo kwabenhlanganiso elawula izinguqu eyezifa yiCommission eSports and Recreation Commission. Besetheswa umlando wenkohlakalo ukuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza onompembe besifazana. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu leZimbabwe bathi akusimfihlo ukuthi inkokhelo yomdlalo lo iloduko lwenkohlakalo ukuchaphaza izimali lezinye inhlupho kumele kulungisiswe kuqala. Andubana ukukhulunyiswana nenhlanganiso yeFIFA. Umdlalo odumileyo wake wadlalela amaqembu amakhulu eBhilitane njalo ube ngumsekeli kamqeqeshi weqembu lama-Warriors uBenjani Marwaru uvumelana nalabo abathi akulungiswe izinto ezonakaleyo kuqala.
Kubalulekile ukuthi sihlale phansi si-restructure sibone ukuthi ibhora lethu laliphambaniseka kuphi. Yafuna ukulungisa leli bhora leli singene kuma-positions asiyenza ukuthi sibonakale ukuthi sibuye sizoqondisa leli bhora leli. But kumele kube le balance ukuthi kungaba la former players oyi-top ngihlala ngikhuluma nje ukuthi kungaba le one olidayo then yena loyi one mele azisurrounde labantu abakwazi izinto ezazihlupha siyazazi sizihlalele phansi sibone ukuthi siziyenza ngemfanelo.
Umzondi wamgatha okwadlalela iqembu lamazulu leZimbabwe Sevens kunye lelama-Warriors uthi inkokheli zomdlalo wenguqu yizo ezibulele ibhola.
Kakhulukazi ngokubona kwami abantu abasesibhora to istage lay ngabantu amathando lebhora basemahofisini ukuthi bona bafunga ukuthi bethathe izimali njengento esiyaziyo yento eyenzakalayo olalonga ekhaya ngendaba zebhora. Nxa ukuthi asisakhona ukuthi sidlale ama-international games kuza-affecta kakhulukazi abafana abakhulayo so baya bengasakhona ukuthi bedlale amanye ama-countries ukuthi bebonakale nxa ukuthi ade belama-opportunities ukuthi bethenge abroad.
Amazwi kamzo agcizelelwa ngumartina Dlovu umdlalo waba lodumo olukhulu edlala iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi walo engakaqeqeshi kwele Botswana.
Kuzama ukuthi nasiqale sikline up ibhora lethu eZimbabwe and then after that sesiaplayela ku-FIFA ukuthi belifte i-suspension. Siyakwazi sonke ukuthi ibhora lethu lama-40 yende.
Ngaphandle kwenkohlakalo isimo somnotho laso sibisela umdlalo wenguqu emuva kweleZimbabwe. Umnumzana Charles Mhlawuri ngumqeqeshi wenguqu olodumo owaqeqesha lama-Warriors yena layo uthi akulungisizwe ngokushesha ezenguqu eZimbabwe.
Osekufuze kwenzakale yikuthi silandele ke manje into ezifunwa yiFIFA singabe singavumelani lakho but okufuze sikuqakathekise ukuthi iFIFA is an independent board na izimele as a country's first dinge indlela yokuthi sisebenze leFIFA yangkhona at the center sami ukuqondisa lapho kungani kutshekile khona. Silama problem aqakathekileyo. Ungabona uma i-economy yethu ingamanga kuhle then thina sithi ano ibhora lizahamba kuhle akuhambelani.
Umnumzana Xolisani Gwesela isikhulumi senhlanganiso yezifa upha umbono wakhe ngalesi sitheziso.
Simelele nje ukuthi impumela ezaba khona sibone ukuthi kuyahamba njani, but silethemba lokuthi phambi laphana ibhane esilayele izakhitshwa into zonke zibe normal. But engingakusho kathesi ukuthi inguqu yaleZimbabwe konke kuhambelela phambili.
I-FIFA iqothe eleZimbabwe ukuthi lingasadlali ezenguqu lamanye amazwe ngenyanga epheleleyo, okwenza abadlali kuba zobuhlungu ngoba befuna ukubonakala kwamanye amazwe ukuze bazithengise. Ngoba kunje phansi kwalesi sigwebo abadlali abafuna ukuyadlalela kwamanye amazwe kabasenelisi ukwenza njalo ngenxa yalesi sithetho se-FIFA. Kukanti amaqembu aweZimbabwe avunyelwe ukudlala wodwa phansi kwemncintiswane njenge-Premier Soccer League lamadivision abancane ezabelo lezikolo. Uhlangano lukahulumende olubona ngezemidlalo yonke elizweni olweZimbabwe Sports Commission SRC lubika solubhalele inhlanganiso ye-FIFA licela ukuthi isigwebo sokwalisa ukudlala namanye amazwe omhlaba sesulwe. Ngimela e-Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngizihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kule Ukraine. Uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula ukuxotshisa abadabuka kwamanye amazwe abasebenza kwele South Africa. Wezemidlalo wehlise iphika umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMandla Mpofu ngemva kokunqoba kweqembu lakhe lapho lidlala lele-Herentals emdlalweni wangesonto. Seluqhubeka lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah City asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa izindaba zethu lelapho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.